Uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le ebeyithengiswa abantu abazisebenzayo kabuyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu, akula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje. Hayi, akusela themba lokuthi izaphinda ibuye. Amalanga lokho nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi. Nani ukuthi ingxenye nje besivalwa nje, asisela themba sibile empeleni besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nje izinto zabo, ulanga litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi kunje iningi labo lokhe behlezi emakhaya bengasebenzi.
Akula mavenda aseqalisile ngoba indaba yakhona kuyangicaca kahle kahle ukuthi batshone nxa besithi bona ama-food informal traders allowed to trade. Bantu bazama ukuthengisa abanye e-Cardo Park, bebebika ukuthi bafike bangani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto bavuyele ezindlini. So akula thina esibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu ase enelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje kutsho.
Unkosikazi Fonness Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasotsha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwa abemashobhu, kodwa pho thina njengamantu abazisebenza ngokuthengiswa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sidle labantwana, sibhadale amarenti ezindlini zabantu, sibhadale indleko zika-city council, asazi khonapho.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besilokhe silandile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali leyo ethe uzasipha yona, kodwa kulusizi ngoba lanamhlanje sesizaze sekwanisa 2 months singasebenzi singathengisi thina. Vele imali esasidlayo, imali yonke yestaff ugcina vele suyisebenzile suyithintile ngoba yayongeyela ngenye indlela, ngiyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngapi langaze nxa sesivunyelwa seseze singasakwazi ukuthi ngami ebi mhlawumbe sasiyiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le staff singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siye woda futhi asiselayo.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama-vendors. Le mali ibanjwa i-Ministry ye-Public Service, Labor and Social Welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni. So abantu kababekezele, izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama-vendors abathengisa ukudla. Kuvunyelwa ukuthi kube lalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo kunikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abaphonguhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola imali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.